Nga awakhonzi belomhlangano kumbe besiyakhonza behlanganela lapho abahlanganela khona angeke kumbe ngithi akwenzakali ukuthi bahlangane ke labathakathi abangakhonziyo bahlangana bebodwa bengawakhonzi yikho sikubona kusenzakala ke uBiden ke umongameli weMelika ke uzahlangana lamanye labakhokheli wamanye amazwe ababonakala belandela behlonipha idemokhrasi lelungelo loluntu yikho kakumangalisi ke nxa owethu walapha eZimbabwe engamenywanga ngoba kusazakala ke ukuthi ngomunye ke wabakhokheli abakhona emhlabeni jikelele ke abangahloniphi ilungelo lezizalwane zamazwe abo eZimbabwe akulalungelo loluntu eZimbabwe akulantando kaZulu akulambuso kontando kaZulu siyakwazi ukuthi sisuka ke kukhetho labakhona ngo-2018 olaba disputed ke umnangagwa ke ubusa ke ngaphandle ke kwentando kaZulu siyabona ke sebusa ubusa ngocuku engena nje ama-results aka-announce asiboneke ngomhlaka 1 August ngo-2018 abantu bebulawa bedutshulwa ngamasosha kwenziwa i-commission kamokliante kodwa ke ayika implementwa ke leyo ke commission okwaphuma ku-commission leyo ke singathi akuka implementwa uzofika lamhlanje siyabona ke abamabandla aphikisayo kakhulu Nelson Chamisa ke uyavalelwa ke kublokho emigwaqo ukuthi angaboni ke izizalwane zeZimbabwe ongenza imhlangano elizweni lapha suke khona ke basala betshaya abantu emaswingo ubulewe kogudu ke omunye ke owayeqoqa ke imhlangano ukuthi abantu bazobona ke umongameli uChamisa sibone eMashonaland West omunye uthisela umuzi sokuqalisa ukuthi kwakhiwe lowo muzi kutsha so akula ke mbuso wentando kaZulu kumbe umbuso wabantu abaningi eZimbabwe abantu abalamalungelo agcweleyo yikho akumangalisi ke nxa mna ngagejwe phandle ngoba ke nxa kuhlanganelwa ke amakholwa kuhlanganela ke abakhonzi kangeke kuhlangane njalo labathakathi khona lapho kuba abakhonzi kuphela
kodwa abezanu PF bathi ukunganxuswa kweZimbabwe lokhu akubahluphi kabalandaba lakho
yebo ngatsho njalo ukuthi abalandaba ke ngokungamenywa ke kulowo mhlangano wabezanu PF kunjalo ke nxa abantu bemenywe emtshadweni wena ongamenywanga ke lawe uyaziqinisa ukuthi haka ngilandaba lakho vele ke mina lokho kakungihluphi kodwa ngaphakathi kuyabe kuzwisa ubuhlungu ukuthi kathi ngakhethwa ke mina ngasala phandle njani ngilomkhaza yini kukhethwa abanye abantu ke bebizelwa kwemhlangano uqakatheke kangaka kubeke bengumtshado ukuthi nampo babizela umtshado abantu sebesiyakholisa ke ukudla lokubona umtshado ukuthi uhamba njani bekhunga ke kusiba mnandi kugidwa kunatha kusenziwa yonke into wena kukhethwe ke kuthiwe ulomkhaza ke kuba yinto ebabuhlungu kuwe kodwa ke akumangalisi ke lawe ke kumele unamathele etshanini phela nxa usuthathwa ke umfula uzame ke ukubambelela uthi hayi kakulandaba asilandaba thina kasincengi eZimbabwe vele kulelungelo loluntu ilungelo loluntu kalikho eZimbabwe amalanga amalutshana adlulileyo umongameli uMnangagwa usayineke ukuthi kube ngumthetho ukuthi ke abantu babotshwe ke ngokuposta lokho abafuna ukuposta ku-social media sokusesatshwa ke kathesi ukuthi umuntu ke aposte uluto oluthile ke echothoza uhulumende kumbe echothoza yena uMnangagwa ke sokulicala elikhulu lona lelo kuyatshengisela-ke ukuthi eZimbabwe akula mbuso wentando kaZulu nje i-detectorship esibone senzakala njengoba ngitshelwa ngaphambilini ke ukuthi ke umongameli ke we-MDC Alliance uChamisa akavunyelwa kwenza imhlangano abantu basala bebulawa lapho asuke khona basala betshiselwa imizi kuyinto obuhlungu kakhulu umbuso wantando wezulu eZimbabwe hayi kawukho sivili yikho ke nxa bemthiye phandle ke uMnangagwa ke labangani bakhe hayi into eqonde kakhulu ke balanxa nje bona bezaziqinisa bathi kabalandaba kodwa kuyabatshaya kuyabalimaza nanku phela bafuna ukubuyela ku-Commonwealth kodwa ke asoze babuyele phela izenzo zabo zizindi kangaka beqhubeka bephambanisa abantwana beZimbabwe.